endiwe sitholayo emaphandleni ukuthi abantu bayakwanisa ukuthi beregister nje kulika konxaqhangela into eziyabo proof of residence ngoba amazekhosters kube namandla okuthi bebhalele umuntu wonke munye ngamunye incwadi yokuthi uhlala ngani. Kodwa into esihlupha sibona esizenzakala endaweni eziningi ngokuthi laba bebevotile ama-voter slip awathathwa ngama-chairman ezanu kuwadinye ngayinye bebhalwa phansi ukuthi bazavotela ku-polling station yiphi. Kusitsho ukuthi lokhu yindlela ekufuna ukwethisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi ku-polling station le izaphuma amavoti amaningi ongakanani. Ngakho bengekela uvoti bizanu izakubala ukuzayenzakala. Ibona indlela ekufuna ukwethisela abantu kodwa nje endaweni eziningi abantu bakwazi ukuthi be-register. Bengahlukeleki kakhulu nendaba zama-voters.
Kukhona yini uhulumende kumbe amabandla ezombusaze akwenzayo ukuthi aqede lokhu ukwethuselwa?
Engakhuluma ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa amasebenzi ama-civic society lama-NGO yize ezizama ukuthi zifundise abantu ukuthi hhatshi akula muntu ongabakwazi ukuthi uvotele ngaphi ngoba ivoti yakho yimfihlo yakho akula muntu ozakubakwazi lokho. Kufuna ama-organization njengabo Zim Rights labo iyasiwabona kakhulu ephambilini kokulwisana nalokho okwenzakalayo. Amabandla ezombusazwe hhayi asikazi ukuthiwa behambile bekhuluma ngabantu iyakhula la waphilisayo betshela abantu lokhu. Sawabona nje bekhuluma emaphepheni kodwa emaphandleni asiboni asike zithi bake bafika bekhuthaza abantu lalo bebatshela ukuthi ukuvota khona lokhu kuhamba njani.
Ababalisike kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela iwange sezwa abazali bekhonona besithi ababalisi sebetshona bebhalisela ukuvota njalo akusekho lokhuyana kokuthi umphathisikolo labanye besale befundisa abantwana.
Ababalisi abaningi vele abazange bethole ithuba lokuthi behambe bebhalisa abantu ukuthi bevota. Wahamba nje abalutshwana bebekhona. Kodwa iningi leli esibona abantu befuna ukuyavotisa kutshengisa ukuthi uhulumende kusehlulekile ukubhadala ababalisi imali ezikwani ukuthi bephile ngazo.